incwadi sizibhalele Pasek, sabhalela finance Mthuli Ncube, sabhalela permanent secretary we education. Incwadi zonke njoba zine sezifikile kubanikazi, bazazi incwadi ezimbili basinikeza lathi basitshengisa ukuthi sebesayinile. Abe portfolio holio baze bayidinda le ncwadi ukuyitshengisa ukuthi hayi ifikile kibo.
Manje likhangelele ukuthi impendulo lizayithola nini, njalo nxa lingayitholanga lizenzani ngodaba lona?
Impendulo kakhulu kakhulu thina sifuna ukuyibona isenzakala. Sikhangelele ukuthi sizwe i-Minister of Finance i-announcer kumbizikimseki isitshela kumbi sitshela abantu abadala ukuthi uhulumende usebabhadelele i-fees, i-examination fees. Asithi Mthuli le ministry yakhe kabasabhadalanga njengoba i-deadline ivele ise, kumbe abuyele izizathu zokuthi angabhadali. Ziningi indlela esingazenza. Sesingaqala lokuvula ukulandela umthetho, sizama ukukhangela ukuthi kanti ngomthetho uhulumende angaphoqwa kanjani ukuthi abhadale. Sisebenzisa i-constitutional court ngoba into esikhuluma ngayo le ikhona kusisekelo sombuso u-section 75.
Yena uhulumende nxa esithi free education, kahle kahle oyabe esithini? Ngoba njengoba nangu siyabona abantwana bayabhadaliswa ama school fees.
Isisekelo sombuzo sisegcekeni free basic education, okutsho ukuthi imfundo engelambada. Ende khonokhu yinto abantu okumele ukuthi nga siyake sizibuze ukuthi kathi nxa kuthiwa free education kutshona. But singabuyela emuva sithole uzibuze, abaningi safunda nge-free education, abanye lamabhuku okubhala esikolo sasiwaphiwa, usiba lokubhalisa esikolo wawuluphiwa. Ngokunjalo uhulumende kabuyele kumlando wonalwana wokuthi imfundo ayiyenze kusukisela ku-ECD ize yefika ku-first degree, yi-basic education. ECD umzali uzathenga i-uniform, abone ukuthi umntana kuhambisa ugqoke yonke iuniform waphelela. Fees uhulumende uzabona, indleko zokubhala imhloliso uhulumende uzabona. Yikho esikukhangeleleyo.